uhulumende waseZimbabwe uhulumende ongaselani lokuthi abantu bemzini bazakuthini. Bayabopha, bayachaya, iloba yini, kabasakhathali ngamalungelo abantu. Nasikhula sasisazi ukuthi uma ubuya abantu bemzini ngaleso sikhathi ngazuwone kanjani ngawuchaywa. Kodwa lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyasukela kudala ngokuhlukumeza abantu. Kusukela kuthathwa uzibuse sabona esibrawuni yomramba thina ngesikhathi kamgabe oshosilivu kusiya kuboranok kuyaqhubeka-ke namhlanje andumnangagwa lanxa esethethe i-chairmanship yesata.
Manje kutshoni konke lokhu baba Mlalazi nxa sukhangela silungena kwezepolitika?
Lokhu kule sifundo esikhulu esiyi-1 ukubana i-SADC yinhlanganiso yama-head of state engenelisiyo ukukhuluma lapho kulohlupho khona. Sese sabona emuva amanye ama-leaders awamazweni abo Botswana no-Indian Khama babesenelisa ukubana bakhulume. La ma-leaders esesilawo namhlanje abakhathali ngokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe. Lesifiso-ke ukubana uhulumende wase-South Africa, wase-Botswana, Swaziland, la wonke amazwe ase-SADC, including iZambia, ukuthi bake bathathe uhlangothi lwabantu basuke ohlangothini lukahulumende wezanu-PF. Ngoba usehlukumeze abantu baphila luklubhu, wasukuma nje babuya lama-Battle Street banyathela ikhanda bachaya okuzwayo bakuthiye ulimele wefukile abakhathali. Sesisele njengabantu beZimbabwe into engentandane ezingelo ozinakakelayo.